Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuNhlolanja 2025 uNkosi Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lo umuntu wethu ngiyephela uSwazi ngenkulumo yabo bombshini oblessed kezanawa ama freedom fighter asebe sizubhedu kulezinsu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi intambo bakahulumende wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo.
Owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena.
Itale lephalamende liqale umsebenzi namhla kungelampawu zokuba kuza kuqulwa isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo bumemetheka ngamandla kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uqhube umhlangano wedalela abaphathi intambo bakahulumende wakhe ele cabinet owakuqala lonyaka. Waxwayisa abaphathi intambo laba ukuthi bangaze bephatheke kundaba zenkohlakalo. Uthe kumele basebenze ngobuqotho ukuze bathuthukise impilo yomphakathi futhi bahambise umsebenzi kahulumende ngendlela ehlelekileyo. Zikhona iziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe esikhathini esedluleyo ngenxa yokungathembeki. Kodwa imisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuntshontshwa kwemnotho yelizwe efana legolide ibikwa ilokhu ibhakhile kuhulumende kaMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Suzan Chirotsa ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Lo umuntu wethu ngiyephela uSwazi ngenkulumo yabo bombshini oblessed kezanawa ama freedom fighter asebe sizubhedu kulezi nsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hayi ungangcono impilo ziphele sife. Umnangagwa aphume ekuhlalweni yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ebulenjini kugcwele ebulenjini. So lo ngumuntu waselungisa kathesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo nabe abahamba behaza imali yonke indawo njengabo ochivayo balebala eleshoneni kuthiwa yizigananda. So khonoko vele utho utshengisa ukuthi hayi umuntu lwana osengaphansi kwoSwazi umuntu lwana usechaye zimpili ngumuntu osekhuthele ukhozi. Ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonesi? UMnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amaChina ayenza santando kulizwe lethu leli bathatha inotho yethu odeni uMnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hayi akumangalisi umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawoveti okhuluma ngawo?
Amawoveti lawa ayecabanga ukuthi mbeni uMnangagwa umuntu olezigwanileyo, umuntu ozayenza into ezilungileyo, oza nanjela into esimthuma kathesi uMnangagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So uyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamenetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akuthoye ekuthothoza i-corruption hayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi, ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawa kavele enhlizweni yakhe, ngumuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluphinela umbuso.
Umnumzana Swedland Chirotsa ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lebandla lezanu PF uMnumzana Philip Gawule.
Umongameli phela imibiko ayitholayo evela kulaba abesecurity ababemtshela ukuthi laphana kunje izinto azihambi, laphana ngani into azihambi ngalolu hlobo. Ukhuluma nje phezu koludo alwaziyo ukuthi umsebenzi wenkohlakalo usubhahlile, usukhule kakhulu, usumemethekile, usufihla kakhulu inhlelo zikahulumende, usubulala umsebenzi kahulumende. Ike sewukhulumela ukuthi ususenziwa yiwo nabana bona bana abaphathi bentambo ingatsha yakhulumende lapho-kesekusenza khona imisebenzi wenkohlakalo. Usuzathola ukuthi kwezinye indawo lapho ababalwa khona yiwo sebephakathi, yiwo sebesenza inkohlakalo engaphezu kwamandla ukuthi ngabe sikhangela laba abaye ngaphandle ngapha. Hhayi, ngokuncane kwakhona lokhu phatha inkohlakalo enkulu isenzakala pha abantu, kuyabe ekhulumele entweni ayibonileyo ayaziyo umongameli, uyabe ekhuza ezama ukuthi ngendlela zonke ungaba nendlela yini ukuthi abantu bangaguquka ekushiyeniseni ngenkohlakalo yale eyesesibulalela umnotho wethu.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli ngokwakhe lo mdeni wakhe labo kabamsulwa ungani bayathinteka kundaba zenkohlakalo ikakhulu ekwebiweni kwegolide.
Khona kukuthi abantu bethu umongameli uyathinteka emsebenzini yenkohlakalo. Uyabona Nkomo, umongameli ngomongameli abanakho nxa benobufakazi bakho khonokho, hhayi bengama laphana bethi umongameli uyenze umsebenzi wenkohlakalo laphayani, angeke kuvane khonokho. Nxa benobufakazi bebe into ezibambekayo kumele bakukhulume bona babanakho bathi ukuthi umongameli ulemsebenzi inkodwa nxa benakho kubambekayo abanakho. Kodwa ekukhona ukuthi ngabeza umongameli uyakhulunyelwa noma yini yonke into. Umongameli yena uvele ngumuntu wokuthi emumeni wakhe noma kade kuyenzakaleni umongameli uyathintheka ezintweni zonke, ngoba omunye umuntu olemsebenzi yakhe engcolile yenkohlakalo engasondelathelwa nomongameli, umongameli bayamkhulumela noba yini, abayekeli abantu ukuthi bakhulume. And kulilungelo lawo ukuthi njalo abantu bakhulume, basole lokho bakusolayo.
UMnumzana Philip Gawule, lilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa esecungweni lomthungameli Gomo weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yeTransparency International ithi buyamemetheka ubukhohlakalo eZimbabwe. Yethule lokhu kugwalo olujulileyo olwe-2024 Corruption Perception Index oluveza ukuba eleZimbabwe likusibanga sekhulu lamachumi phose ayisithupha 158 phakathi kwamazwe afika phose amakhulu amabili 180. EleZimbabwe lehle ngokuthathu kulalokhu elalikho khona ngomnyaka ka-2023. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lophathintambo obona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Jan van Muswere ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Abaphikisayo bathi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso le. Livuliwe namhla idale lePhalamende kungelampawu eziveza ukuba kuza kuqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kule mithetho ezabunjwa kusigaba sedale lePhalamende lesi okuqela owe-Private Voluntary Organization Amendment Bill ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe ngokungabi khona komthetho ozabunjwa oguqula isisekelo sombuso welizwe loNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ukukhela idale lesenethi okucelele ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhulwa kithi esenethi. I-PVO bill yezaphinda ijike futhi ngoba izange ithebhulwe kahle kuqala izwe ithebhulwe. So hayi, ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela lethi PVO bill.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngaphe ku-2028. Lokhu asikuboni phela kukhona khonapho ilingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi yinto engekhoyo engakabuyi kithi njengeparlamente engakabuyi kithi official. So imbuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi yinto engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla lokho simile ukuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho sisekelo welizwe.
Yes, siyabona ukuthi nxa kubhasiswa imithetho kolapho emadale enu ikakhulu idale le Senate ngathi udale le House of Assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise. Kwenziwa njani nxa wasithela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani?
Hayi, umthetho uyabuya uqala khona kudalelele eleparlamente sitho na House of Assembly kuyilo House. Yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee yabi responsible. Asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthepla umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo. Yiwumsebenzi we-legislature uyabuza umphakathi bese uphenduka futhi ubuye sebebisa i-report ukuthi ayesihambile umphakathi wona uthi. Bese kubuya futhi lathi e-senate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye kule committee okay. Leyi i-Justice and Legal Affairs omela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngapi khonapho?
Ingena kuyo yonke imithetho bale vuma ukudlawo bacwangisise ukuthi umthetho lo nje obungena nje bona beyi-committee ye-Justice ne-Legal ne-Parliamentary Affairs. So kusho ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho yibabangani iyabi ngaphansi kwabo beyikhangelisise.
Lo Nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhokhela idale le-Senate ekubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malucky Nkomo owakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Engakutshoyo ukuthi ngephalamende kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo okuyukubana kufanthi uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo ibisingena laphana ukuthandi badibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo angiboni ukuthi kule problem laphana. Njengoba satho last time ukuthi ungasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba elizalethwa ngayo iparliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayibhasisa kanjani, ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangkhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje. Ibandla leZANU-PF lingazange lice ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ikhanyiswe ngendlela enje.
Yes, khonapho ke nxa ukhuluma baba Nkomo siyawazi ukuthi kumele kube lo muntu ozakuqalisa khonokho. Kube lokuqala ngapi? Qale ebantwini,
qala ngapi? Kube lo muntu ozakuqala. Kufanele kube lo muntu ozawuqalisa ozawufaka laphana ame kube labantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho. Akulankinga, akula problem enje. Ayisho lonani into ukuthi ungaphonge uyihlukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu nalokhu. Ungazange ukuthi kube nomuntu vele onguye osingathiwa kumuva okucalisayo.
Umnumzana Malucky Nkomo wakuhamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Ubexoxa le-Studio 7 esevela Bosi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ibona ngokwenzakala empini ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine ye-Activatika ibika ukuba abakubutho lakwele-Ukraine abathunjwa ngele-Russia bakahlanyezwa okumangalisayo endaweni lapho abavalelwa khona. Ele-Moscow kalikakhulumi ngodaba lolu. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amalucaca awe-Islamic State ahlasele inkamba yamasotsha e-Puntland kwele-Somalia abulala abantu abalikhulu walimala njalo abangamathumi ayisithupha 60. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. weziphathelene leMelika. Umnumzana Marco Rubio, umphathintambo kahulumende weMelika, okuhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukuthi uyalusekela uhlelo lwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA ngoba lunceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. URubio uthi kumele ngokuya kwesikhathi kwehliswe imali yohlelo lolu njengalokho okufiswa nguhulumende kamongameli Donald Trump osanda kuvala ezinye inhlelo emazweni athiyeneyo lakwale Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha eMelika.
Lokho akukhulumayo kuyamangalisa nje njengoba yonke into le iphunga ukuxubana engathi iyamangalisa, ukuvalwa lokhu, kuvalwa lokhona, kubuyekelwe lokhu, kubuyekelwe lokhu, kubuyekelwe lokhuyana. Okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha.
Ye, ngokukhuluma kwakhe-ke uthi kumele ibe khona emazweni athiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo, kodwa uthi iyanceda abantu sikulokho okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okuthiyeneyo.
Ye, ilungile, ngibona ngathi ilungile sibenxa yesijujalo ngoba abantu bayagula, abantu bazakufa, abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonokhu ngohulumende bamazwe wona lawo lapha siza khona.
Ye, nxa sisikhangela kodwa sikhangelele eMelika siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu bayaziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Africa lapho sitho lakwele Zimbabwe. Ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe?
Ye, kakhulu ngoba abantu okwakhathesi kumnyama ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi, babe bephonga ubona onensi kuphela. Nxa bengasatholi amaphilisi lana basehluthwele lukhulu kakhulu.
Ukuthi-ke ohulumende abafana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwezithi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo, kambe ukuthi bengenzani kona umbono?
Mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali, imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi, izithengele la amaphilisi ngoba amaphilisi akhona lapha athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho. Mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le-Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasuze kugcine phaka umthelelwane we-2% owakufaka kuqala ukuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje.
Angazi-ke lapho, kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo. Angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka, kufanele ukuthi u-Ministry of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali khonala.
Ye, khona izele Zimbabwe zingathi le mali yini yokuthi lenze khonokho elemelika lingekho?
Ila, mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali. Engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhanele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona okufanele ukuthi ziphathwe ngayo.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas ubexoxa le-Studio 7 ese-Texas khonapha eMelika. Wezabatsha, ngalesi sikhathi amazwe omhlaba akugqela leZimbabwe eqhelisa ukusebenza kwe-artificial intelligence kulabatsha abesaba ukuthi lokhu kuzaba lethathela imisebenzi. Sixoxe lengcwethi ye-AI lokunye umnumzana Jubilee Mzingayo Sibanda. Siqale ngokumbuza ngabesaba ukulahlekelwa imisebenzi.
I-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngitsho njalo guqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazaripliswa ngamakhompyutha, amakhompyutha azabanyathela imisebenzi. Kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqale ukuyisebenzisa.
Kukhona na abantu abangakwenza ukuze bengalahlekelwa imisebenzi yabo?
Into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama skills amasha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini. Nginganika umzekeliso wokuba umuntu angaqala ukufundela indaba zebo coding, umuntu enelise ukuprograma, umuntu enelise layo ukuzisa nje indawo o-data analytics, bonke labo bebekhona abanye abantu abenze o-prompt engineering, ngoba wonke ama-tools akhona la abasebenzisayo abantu abo-ChatGPT, abobanye bani, wonke ama-tools lana alungiswa ngabantu, njalo ethi elungiswa ngabantu abantu bani abalungisayo labo bayahola. So kuba kuhle ukuthi abantu nxa singena kulizona lesikhathi se-artificial intelligence, abantu bebengabantu abafunda amanye ama-skills azabancedisa ukuthi benelisa ukuthola umsebenzi kule field yenhlakanipho le-artificial intelligence.
Yona i-artificial intelligence isebenza njani? Isebenza yodwa na?
I-artificial intelligence kumele sikhangele as indlela esingakholaborator ngayo le mtshina, not a replacement. Iba khona ukuthi isincedisa senze imisebenzi yethu masinyane, unlike kuqala ukuthi umuntu ngimse ngoba uzathi nge-artificial intelligence into bekumele ubuza yenzela ngalonke, uyabe usisenelisa ukuyenza wena ngxenye nge-one hour kumbe even less than that, kumbe ngxenye nge-30 minutes. So kumele abantu benanzile ukuthi artificial intelligence ikhona lapho uzosincedisa emsebenzini yethu. So we should focus on collaboration more and not on a replacement. And that's what I would recommend, that abantu mele be focus on ama soft skills now. So mele abantu beqinise ama skills anjenge communication, anjenge ukucabanga like critical thinking, lokuba creative nje. Wonke lingathi le emotional intelligence, uhlakanipha kwemuza ngisho njalo. Ngoba zonke lezi zinto lezi i-AI ngeke ibe le mizwa enjengomuntu ukuthi umuntu abekwazi ukuthi nxa kunje somuntu phela. So abantu kuqala ukuthi ngaba bazifunde nini even more ama-skills anjengalabo emotional intelligence, ngisho le-communication, ngisho critical thinking, wonke le-creativity.
Umnumzana Jibili Mzingayo Sibanda, ingcweti kwezokusetshenziswa kwe-artificial intelligence lokunye esebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Besecingweni loTaboka Ncube weStudio 7 esemaSwingo. Uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokubuthaniswa kwemali yemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solusebenzisa indizamtshina zama-drones ekuhlolisiseni abacapha kumngcele welizwe eBridge. Lokhu kufana lokwenziwa ngele-South Africa. Xoxe ngodaba lolu lomnumzana Nqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa sikhangele kuhulumeni weSouth Africa njengoba wafaka ama-drone, uminister we-Home Affairs uthi asebenzile kakhulu ngesikhathi sekhefu, kwagwema ukuthi abantu abaningi kade befisa ukungena kwele-South Africa bengena ngendlela ezisemthethweni bakwazile ukuthi bababambe. Kusho lokho ukuthi-ke ama-drones awe-South Africa ayasebenza kakhulu. Ezweni langakithi kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kule mpahla eziningi ezisimaklwayo zisiya eZimbabwe, abantu bebalekela ukubhadala ijuti bahambe emfuleni. Sithemba ukuthi ama-drones lawo angenza njengalokhu kulawenzwa ngawe-South Africa ukuthi abantu abanjalo babanjwe, ukwenza ukuthi wonke umuntu othenga impahla evela ngaphandle kwamazwe angene ngendlela eqondileyo babhadale intela okumele ibhadale.
Kodwa kulabanye abantu phela abathi hayi phela ukuthi sikhumaqhume khonapho asila ama-passport asilani, kumele phela siphohle umngcele. Akunjalo maphela,
abanye batsho njalo. Yikho isikhathi esiningi sicela uhulumeni weZimbabwe ukuthi ayehlise i-passport yeZimbabwe ngoba iyadula, kanti futhi lele South Africa sibona ngani 90 days iba ncane ebantwini abasebenza ukuwoda izinto ngoba umuntu kuyathi usiyafika uJune i-90 days yakhe isiphelile bese sehlule ukuthi uzakwenza njani ebese egcine sehamba egangele. Sicabanga ukuthi thina abantu abahlala khona phana eduzane nxa bezothenga impahla kumele babe lamaphetshana noma izincwadi esingathi ngamapayment okuya bezodinga impahla kule South Africa babuyele, futhi lokho kwenza ukuthi abantu bahambe ngendlela esemthethweni ngoba abaningi babe balekele ukuthi ivize 90 days abayithwa kanye ngomnyaka amalanga angkhona besephelile.
Lo umnumzana Ngqabuto Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Qoki ngike ngene ngike ngikhulumela ngale amajaha asesilwa la asebophisana. Akula triple C lapho bonke ngamazano wodwa abalwa bodwa abantu laba. UHashman Ncube labo Chabango ngamazano wodwa. Ayalwisana bona bodwa ngoba ngamasela ngamatsotsi izisebenzi zezano sezisilwa zodwa. Yeka babophisane lokhu zezano le ifunction yezano izano yodwa le. Thina njengamaZimbabwe njengamasitizen eZimbabwe asinani nabo njalo asikukhangeli sikuzwa nje into nje esenyanyisayo into engalunganga esingelandaba nayo njalo. Abalwe bodwa kabalwisane ababophisane ngoba izisebenzi zezano lezi hayi iZimbabwe hayi iTriple C. Triple C ayilakho lokho uavocate wakuchiya lokhu ngoba ebona kuna songena izisebenzi ezizano izodwa yizo sezisebenza kuleli bandla.
Salibonani, salibonani baphathi, salibonani basakazi ba-Studio 7. Sifisa ukubonga umsakazi besinika kona izindaba zonke ezimnandi ezisivuselelayo. Siyabonga, siyabonga kakhulu. Enginesicelo lami ngicela nje ukuze i-audio yami ngibala bakithi. Ngizazama ukudlulisa lokho. Ngizuhlungu kakhulu abukhulu kakhulu uma ngisizwa kuthiwa uMnangagwa uchodeze uDonald Trump ngento eyenze eSouth Africa. So kusho ukuthi ekuchodezeni kwakhe uzama ukuthi ngoba yena ule mali uphila kamnandi uphila emzini wakhe, thina sigcwele amaganga sidinga impilo. Yena ubhizi ungezelela uhlupho eZimbabwe ngoba yena ile mali egcwala indlu yakhe. Kodwa abantu bakithi kunzima, kunzima kakhulu lokhu esibhekane lapho esingakwazi lokuthi siyakuthina. UMnangagwa maye ngumuntu omdala ongangane uvula umlomo mpela echotoze ngesimo esikhona eZimbabwe esidalwa nguye.
Studio 7, salibonani, linjani basakazi kanye nabalaleli lonke kuzindawo phela khona. Hayi, ilizwe lethu bakithi kunzima, kunzima eZimbabwe, angazi kuyathwani bakithi. Yho, abanye abantu bazavusa kuze kuJesu, kodwa eqinisweni bantu bakithi izano akukhulunywa iqiniso, asikhulumeni iqiniso bantu bakithi, izano ihlulekile. Ihlulekile izano mpela, ihluleke ukuhluleka ngoba bahluleke lokumentena okwathiwa umbuso kaSmith. Izibhedlela zifile namhlanje, mawugulelwa umuntu esesibhedlela akalatshwa kungela mali. Ngikhuluma nje silomfowethu osempilo owalimala kabuhlungu kalatshwa, funeka imali yokuqala. Sibhizi singumdeni sizama ukuhlanganisa leyo mali okuhlanganisa $600 lingabantu elingalalutho lingalalo liqala ngaphi lithatha ngaphi kunzima kabi. Kodwa kufanele uma imali ihlangane before ezalatshwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa namhla uhlelo lwe-Live Talk lalandela uhlelo lwabatha olwezi-connection. Singakehlukani sike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi intambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo buyamemetheka eZimbabwe. Ake siqhuba lapha udaba lethu namhlanje olubalisa umthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.